abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo December loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bafona banezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sithethe siya ekhaya lokulabantu abaningi ebhoda kodwa sinanzeleleyo ukuthi bekungani kulula ukudlula bekunganzima kade kusikhathi e-South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Sasa kuyathi amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lelo singama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo labanye asebeselebele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa bakwalama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe yikho zihamba ziyabona izihlobo zihamba ziyakudla ikhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu lilungile umnotho ngabe usezingeni elifana neSouth Africa ngabe vela abantu abaningi bazisebenzela eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana
esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe zabasikani passport nxa umuntu efika bahle bathatha i-passport bafake i-scam okwenza ukuthi ngeminithi angasikana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele i-passport yakho bayisikane yona ngwayo bafuna i-passport esemthethweni bese besikana i-permit nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize. Bese usithi kunalabo abangena bevele bengela ama-permit kwasebela ama-passport bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So-ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecele leSouth Africa eboda ngokukana kwama-passport. Kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. EZimbabwe kuba le-queue kuphela labo abatshayela izimoto ngabe senza lokhuyana incwadi yemoto okuthiwa i-TIP yikho okuthola khona kule-queue.
Njengomuntu obesekhaya ngekhefu lekhisimusi ubone ngani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalunga?
Umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyasithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya oli osuka esiyadinga ipensheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa. Kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like latshisa ikakhulu sondela ikhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani eminxa wakhanyiso songani onyeni esesidla. Nxa-ke izulu ingazange lina abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesokutandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.